into kumele sinanzelele ukuthi kulilungelo lomuntu ukuthi ahambe. It's one of the rights of abantu ukuthiwa ilungelo lokuthi ahambe lapha afuna ukuya khona, vakathela kwamanye amazwe lapha angafuna ukuvakathela khona. Njalo ukuze lelo lungelo ligcwaliseke kumele umuntu athole ipassport. And ngasikhangele umkhonomo weZimbabwe, ipassport ye-150 iba outside i-reach of an ordinary person. Ngoba abantu abathole nzima ngomkhonomi, abathole nzima ufuna ukuyadinga ezempila kahle ezingcono, ngabantu abangela zikhundla, abangela msebenzi emangalisayo, abanye bakhona vele kabaqhathwanga. So ngama passport intengo zawo zikhwela, thina abanye sikhale ukuthi ngene ingehliswa intengo ukuze abantu bahambe kalula. Ukuthi sokuzafosa abantu abaningi ukuthi bahambe nge-double up. Ikakhulu besiye eBotswana, besiye eSouth Africa, lamanye amazwe asingcelelane lawo. Lokhu okuphambanisa ilungelo lomuntu njalo kutokuphambanisa isafety yabantu ngoba kudouble up lapha kulama-risk abantu abahlangana lawo. Kanti nxa sebefika kulawo mazwe kabaqhatshwa, bacina begqilazwa, beqhatshwa okokugqilazwa, baqhatshwa okusemthethweni ngoba kabalamaphepha ayeneleyo. Uhulumende weZimbabwe ngabe bethina besikhanya ukuthi uzawukhangela lokhu, ayehlise intengo zamapasipoti ukuze azwele amaZimbabwe. Siyakhangela kumnyaka ka-2023 kule bidding ethileyo eleSouth Africa. KulamaZimbabweni afele phakathi. Iningi labo ngabantu abahamba illegally bengelamapasipoti.
Ukhona kuyini okwenza abantu abaningi sibabone bedinga ama-passport bephuma buthumuthumu elizweni?
Izizathu ngathi zimbili. Umkhono ufile. Ungathi kawufanga bawubulele ngoba kawuzisele wodwa. Nxa sithi umkhono ufile kwanto siyawuswela ukuthi umkhono bekumele uphefumule wadonda ukuphefumula. Umkhono bawubulele ukuzama ukuphefumula bona bawumklinya. Bawubulala akusahlaleki elizweni. Ngokufa komkhonomi akutsho ukuthi akusela msebenzi. Imisebenzi kayisekho, abantu futhi le misebenzi ekhona ibhadala abantu ingani yizigqili. Ayibaphi esithi i-dignity of labor ukuthi ubhadalwe lawo okukutshengisa ukuthi lamaphepha le skill le experience okwenza la uzizwe ungumuntu. Yinto yokuqala le. Esibili okwenza abantu baphume kuthumuthumu yikuthi akusela ma-services eZimbabwe. Izikolo zethu akulamfundo ezikolo. Kuyathiwa kule free education and the education yakhona it's free indeed, ngoba it's even free of value. Ayinancedo.